Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 tulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundlunye.
Abaningi bafuna ukuthi ayidlulele into, ayidlule, siqhubekele phambili, siphandele abantu bethu.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimota nguhulumende okwenziwe ababe yinkokheli yevuyo lezibra lelezandla.
And then this time around, akuzange kube nenketha abachabi lapha, nombona azani kubhalansile.
Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, uqhubeka ngemihlangano yamarali endaweni ezijiyeneyo elizweni.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imesejini. Indaba yokuqala indaba ye-transformation.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo nye indlu eyodwa lapho ezibhalisele khona ukuvota. Linhlanganiso elengcwethi ezicubungula ezamanani ngendlela zakulezi nsuku ithi kule ndlu yeHarare elekheli elilamabizo abantu abakuluhlu lwabavoti abedlula ikhulu 183 abahlala kundlu inye. Linhlanganiso ithi ithole amabizo abantu abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 bele nombolo zesithupha ezabantu abazalwa ngo-1950 kodwa seziphiwe abantu abazelwe ngabo 2,000. Okunye okuvezwe yilinhlanganiso yokuthi kulabantu abangenelisa ukuvota kabili ngoba belamanombolo ezithupha afanayo kodwa ehlukene inombolo eyodwa nje kuphela. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo walokhu ekhala ngodlakela kumbe ukwethuselwa kwezinye izigaba zelizwe ngamalunga ebandla leZANU-PF phambilini ngokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Indlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela bekusenziwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esesithi yena hayi lo ungitshaya ngesicathulo kakhipha izicathulo silwe ngezibhakela kuphela sasikwenza kunokho sisakhula sibancane. Asithi usulwela yakatheni alokhe kukhabe kunaye kulimaza wena ulokhu sithi kumele ngikhiphe izicathulo. Akutshaya kuphela, akutshaya uhlwethu kuse labantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi ah kule ukuthi vele kuyayenzakala konke yana even noma zoluphela ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi ah sicidiwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usukucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njengoba basebenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphuma le something ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bethi bengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule bese besizalokala ukuthi ayikujikela ithebethebe i-economy. Umuntu onguye umuntu nje nguyodubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi esithi kukhankaswe ngokuthula. Ungathi uqinisile yini lapha njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakela?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo thina sivela ku background nale yokudlala ama drama ukuthi kuyabhalwa script wena usuphiwa kama line akho oza ukukhuluma uzitshelwe lokuthi mawukhuluma lokumele uveze uzonda mawukhuluma lokumele usmile ujabule uyabubhalela iscript lesiya so iscript lesiyana asitshintshi vele kubalwa same script lokho sihlele sikuzwa lo moyi umgabe ube khuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo bekhona athi yena akufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakala umuntu wamshiwa uma ungababuza abantu sibili hayi laba abajabulayo labo bebegqoka ama-t-shirt abaphiwa mahara kodwa uma ungabuza umuntu mpelo ozihluphayo ngokudingela umntana akhe ukudla ukuthi angitshela ukuthi uyakujabulela khona okwenzakala eZimbabwe ukuthi angitshela ukuthi uyajabula mpela ukuthi kulokhetho eZimbabwe abaningi baphonga ukuthi ayidlulele into ayidlule siqhubekele phambili siphande siphandele abantu abethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazo kuphela
ubona impumela yokhetho ingaba njani zindala zombili yini izana uPF leCCC kumbe hayi amanzi agelezela kweli lodwa ayibahla
hayi singasho ukuthi izindala ukuthi zilamandla sifuthi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi ziyadibana abantu babukele ithuzwe le ukuthiwa yiCCC ukuthiwa yiMDC vele ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo ithuzwe bale kuyibona isithinga nanso ithingi siveza uthuli luphadla abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile ngemva kokhetho lolu izawina izano ingawina iCCC izokomplaina baze bagine babhubhu lamagwebu
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezelizwe obeqoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Lokhe sikudaba lwezokhetho, umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa engavotelwa eZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebaleka isimo esingasihle sezombusazwe abagoqela owake waba kuzana uPF umnumzana Sevia Kasukwere lo mnumzana Jonathan Moyo. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli beCCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala komurombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe umuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leshegutu enkundleni yefubhajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebaleka bebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government iri muZimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezanu PF nguye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana labantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekela kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba esigodlweni sebandla leZANU PF, isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangelele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lolonyaka. Lokho kugcizelelwe lilunga leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa.
Hhayi, sobantu sabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious. Bazathatha serious bona bababe bangumsindo bese ndaweni ezikhatshana bangavotiwe lokuvota kodwa hayi eZimbabwe usekelwa abaselalo la.
Umsekeli wesikhulume sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imeseji yethu. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili, i-transformation sikhuluma ngokuthuthukiswa kwendawo, ukutshintshwa, ukulungiswa imigwaqo, ukulungisa ke intambo zamagetsi ukulungisa ke ama railway network kubana siphendukise infrastructure yelizwe kwasibili umongameli ukukhuluma ngendaba ke ye development kubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu
ekhuluma kulomhlangano uThamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho okuchiwo libandla leZANU PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama title deeds uthembise ukulungisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempila kahle ezemfundo udubo lokusolakala kwamanzi amandla kagetsi lokutholakala kwemsebenzi umhlangano kaThamisa eChegutu uphose waphazaniswa ngamapolisa esithi isikhathi sesiphelile kodwa uThamisa uqhubekele phambili ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokhele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo esecross dead ewange Mathebelele North owebandla lakhe leZANU PF ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimoto nguhulumende okwenziwe ababe inkokheli yevuyo lezibra lelezandla. Abantu laba ababe kunhlangothi le high command abalichumi lanye ababe ngabe zibra laba isikhombisa abezandla baphiwe imota zohlobo lwe Ford Ranger Wild Track eyodwa ebizwa inkulungwane zamadola ezedlula amachumi amahlanu i-$50,000. Abaphiweyo laba babalisa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. Sixoxe lwalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngazani omboko lapha kuzoke fika umazinyane laphana. Ngathi mina bonke nje i-high command to be recognized today. Ngibona ngathi kungumbono alright but it's too late. Kodwa ke izifiso zigcwalisiwe zabo and then this time around akuzange kube lenketha abachabi laphana ngibona ngazani kubalansile and then you can see laphana ukuthi zipra ibe labantu abaningi laphana bengu-level. I-UGT team yebhora yonke. So khonolokhana mina ngokwami ngutshayela ihlombe khonolokhana. Whether baphangisile kumbe baphuzile uba lungisela but above all ngibona kuyinto eqondileyo. Yes, singachothoza nje sisole into yonke enziwa yiZANU PF kumbe umkhokheli welizwe honorable ubaba Emerson Mnangagwa but singasoli lokho kwenzelwe abantu bakithi. It's not only ukuthi abantu bakithi but for the first time khonokuyana ukuthi khona beyingeje bephiwe lokho abakuphiwayo at that level kodwa ke they must also go further becabange abantu abanjengalaba abadlulayo like amanye ama-generals umba ama-brigadiers angasekho. USifas ucele ngomunye womuntu omele ukuthi bemkhumbule osigogi bamele bebakhumbule bonke bona labo ngoba nimuli zabo abanye abantu laba zisesekhona. So they must be remembered. Besides that kumele lakho kukhangelwe the generality yama-veterans both zipra nezandla they must be recognized there. Ngibona ngazani ukuphuza kwangikhona yikuthi yena ngokwakhe upresident angazigoqeli ngabantu laba abangazenge bempini abangatrenanga. These are the right people to be the advisors both sides zipra nezandla kabahlanganiswe bebe you are my advisors ka president and then shape the way forward of this country than these people who are totally empty in their brains abangazilutho. You find that uthoko na advisor ka president uma advisor
ngokubona kwakho imali le esetshenziswa ukuthenga izimoto zona lezi aso mali engasetshenziswa na ukuthi ilungisise izibhedlela lokunokunjalo.
Ye imali le kungakhanya ngazani imali engabi isukela suya khona nxa isuke ezikhwameni ezegovernment there is nothing bad there kathi izavela ngapha akusoze phela kusuke uma umuntu esiyadinga idonation kumbe odona kumbe iloan from other countries or any other institution or ministry lapho ephume khona khona lapho kuqondile abayiphiwe imali yona le izingene khona kuthiwa izimali zabantu ebezingakho izibhedlela kumbe zakhe izikolo kumbe ama-university. No, that's not it khona lapho isebenzile imali yona le yona leyo mali zibe khona uthi ayi public funds yavela ngapi nxa nge public fund ayisengi abuse lapha umuntu owabe sithona imali leya abuse walana lokuthi abantu laba bepiwe i high command i recognize la iphiwe izicoco zabo besaphila now what is now left ukuthi khona besaphila benjalo ngabakhiwe ama institutions kungaba le university kungaba izibhedlela sibe lamabizwa abo bona laba bantu besaphila kathesi labo mzwane opening bebe khona kulezo ndawo especially abantu abanjengo Jane Ngwenya labantu nganxa engasekho Jane Ngwenya whatsoever but kakube lakho kwisikolo sesecondary siyabizwa sithi khona i Jane Ngwenya girls high or primary that is a good recognition so ngibona ngazani lapha naye uhulumende uzama ubungcono bakhe kuphela kusoze kuswelakala ukuthi kulibe labantu abasolayo kodwa ke ngibona ngazani uthethe inyathelo elihle
lo ke ngumnumzana Maxim Gandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uZulu usemukele ngenjabulo ukwehliswa kwentengo yempuphu leflower kulandela ukuqina kwesinto sedola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwelenije athi asehluthune umbuso kamongameli Mohamed Bazoum owangena embusweni ngomnyaka ka-2021. Iphephandaba lobulembu eleinternet izimlive.com njalo lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise indizamchina yokubeleka kwele China ebiza imali ngamadola afika phose isigidi esisodwa US$700,000 eyokuya kwele Russia okulomhlangano weRussia Africa Summit. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi abahle, hayi siyaphila, siyaphila, siyaphila. Studio 7, lethemba le right basakazi bami, yeyi likhuluma nomluleki Moyo, semambale ngokuzalwa, la ngokusebenza nisebenza la eGoli, seAlberton, yeyi ngizibuhlungu ngalabantu laba baku 5 labo ukuthi abafika laphana bezomotsha idolobho lethu. Labantu laba mbono wami nginawe ukuthi mablawa yamahle lingabayeka kanjalo bahlale lempahla zabo, babone lempahla zabo le estrading, lingabathengeli, lithengele laba abantu eliyaziyo ukuthi yibo abantu abaphila ngokuthula nabo. Abantu kube yibe libasupportayo labana libayeke kanjalo ngoba bona le ngqondo abanayo abazitshela ukuthi bona yibo yibo bahlula namaphoyisa izoqedwa yithi thina ngokubayeka benjalo behleli kanjalo lingabathengeli lezi nto abazithengisayo okuyisho isicelo sameni laso Studio 7 ngoba la bantu inhlonipho yinto engekho so asazothi emakhaya kubo laba kuya khona inhlonipho abayifundiswanga kumbe bale ngqondo yale phathi yabo eyiyo ebafundisele eceleni ukuthi umuntu akahlonitshwa befike endaweni bezenzela umathanda lokhana kubi kakhulu basakazi bami bengicela nje ukuthi kodwa uyama ingavulwa mpela izwakale abantu bakithi beyeke ukubathengela labantu bebayeke kanjalo babone lezi nto zabo estradini. Ngiyabonga, ngiyabonga Studio 7.
Hey, gama lami nguMthandani Ngulube. Ukhona umlayezo engiwutholayo la ukuthi khona iqembu leZANPF likwalisebenzisa abantu bakagovernment like ama-prison ward, ama-gadjele, ya ababalisi, amatisha, amaphoyisa ukuba benze i-door-to-door campaign. Sengikutholile lokho esigabeni sasedolobheni lakho Bulawayo eGweru ya lekwezinye nje indawo eziningi bikwa basebenzisa bona abantu bakahulumeni ya besithanda ukuthi kona lokho kuvezwe kuma kungabe sokuveziwe ke ya bonakala ukuthi ubugebengu loba kufanele ukuthi kona isisebenzi kahulumeni tholakale sesikhampeynela iqembu elibusayo.
Livuka njani, livuka njani ngale ekuseni kuStudio 7? Ngiyalibingelela lonke balaleli. Igama lami mina engikhulumayo nguOsias Masukume. Ngiyangithi asimlandeli sembondeleni umfana omncane uChamisa simvotele uChamisa singambe ukuthi umi njengoMoses wakhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhite so uChamisa ngamanye amazwi ufuna ukusikhipha eGibhite ufuna ukusikhipha kuFaro ngumnangakho waseKhenani ungakunanzelela uFaro ngumnangakho akafuni ukuthi siye eKhenani ufuna sale sihlokhe siyizigqili yikho limbonelwa kangaka yikho limbone engakhuluma iqiniso kahle kahle iphathi yezanu yabuswa ngamacoti abantu besingakunanzeleli yabuswa ngabantu abafuna ukudla bodwa yabuswa ngabantu abangamagovo so lo nyaka manje ngiyabona ukuthi hayi indaba yakhe ngani izophela indaba yakhe ngani izophela ukhona umfana lapho ukhona uChamisa lapho ubana senyule
esanikwa kunamabhasi akhona ngapho ayi 500 ozanini ngobuningi benu sizovota longarejistanga kade kuphela azotshintsha isimo ekhaya ma ufike ekhaya uthela ukuthi osebhuku la bantu bezanu sebengenile barobha abadala bakho batshele ukuthi utshintsha isimo utshela abadala ukuthi be bavotele ibandla abalifunayo bavotele i-president entsha we-CCC uChamisa bavotele imthwakazi bavotele izaphu kuma-local authority bazame utshintsha isimo sike sitshintshe sishwako umpresident omutsha sikhathele ngalezanu le izinto ziyatshintsha kuphela singangi faka upresident omutsha elizweni sibambaneni bantu bakithi sihlungiseni isimo okukhulumayo ngumasenga ngilapho kobulawayo ephumula emadokini
sanibonani sanibonani studio 7 ninjani ninjani mina igama lami nguLouis Dube ninjani khona ngapho kustudio 7 ninjani mina ngombono wami kufanele sikhiphi izani iphume ihambe izani ihambe ngoba iyehlulekile for 43 years akula nto esenzela yona ungazuthi ungubaba ubona abantwana bonke bephuma ekhaya bekuchiya uzusale unganamntwana ozomthuma kumele ubone nawe ukuthi uyehluleka so kumele abantu ma bezovota bebone ukuthi bavotelana sikanje siphila silapha eSouth Africa siphila kanzima siyashiswa senzani yonke into siphila njengeenyamazana abantu besigijimisa senza kanjani so kuba buhlungu for 43 years esehluleka umdala umnangagwa kumele eshiye phansi eshiyele abafana nabo bebone ukuthi nabo bazophusha kanjani siyabonga Studio 7.
Salibonani, salibonani Studio 7. Linjani Studio 7? Ovingelela ngu-Alex Sibanda. Phume evunda ePlumtree. Lapha ndivingelela, ngiyavingelela nje yenzakala eZimbabwe la ayiphathi kahle manje. Angizwa kuhle mani mambona imali yalokuphuma ukutikhisha kathi indaba engaphumi kathi ibhondi leli ibhondi lisebenzi leli. Ungathi usiyathengisa enkuthenga uhambe uthole imali engaka. Ithola ngani imali yonke naleyo isathengisini kwakuphela
siyabingelela emsakazweni weStudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu kangaka siminyelela abalaleli bomsakazo abantu beZimbabwe bonke kumele babekwazi ukuthi iZanu PF yiyo enza udlame kubantu since 1980 isukela kudala vele iZanu PF elo dlame yabulala abantu beMandebele nabangakanani iZanu PF babulalela ukuthi babengaboni ngasolinye so namanje mabe yenza khona okwabakwenza vele umkhubo wabo so mina ngidaniswa ukuzwa kulabo bantu abathi abacatshangelwa ukuthi ngabe zanu PF babangela udlame abacatshangelwa abantu bezanu vele yibo abenza udlame eka even manje kobulawayo laphana ama vendors bona la atshone chaya abantu aqoka impahla zezanu achaza chaya le journalist oko kuzwa bona ukuthi intathele izindaba iyachawa ngabantu abaqoka uniform uhulumende wakhona engababophi bona abantu abachaya journalist lapho kusixa venue babothiwe yini zokufika namhlanje bangqashangqasha basawuchaya abanye futhi so uhulumende wezanu yena lo izanu izanu vele ludlame nje abantu beZimbabwe mele bazi ukuthi izanu PF ludlame so uma ufuna nje ukuthi uphume edlameni ungaboni into yokuhlukunyezwa votela into eyi opposite ehlukene lezanu bengazi bekuchaya kanjani bezanu ungabavoteni ngoba ungabavotela bazoqhubeka bekuchaya ngoba bazi singabachala laba bazosivotela singabachala ama journalists azabaleka ngasabhali kahle ngathi ababoni ngani ukuthi abantu bezanu basichaya behle bebhale straight izanu PF ichaya abantu siyabona
Studio 7 litshona njani badala Mina ngokubona kwami umongameli wakithi uMnanga kwa into ayihambele eRussia angiboni ukuthi lo ncedo ngoba ukuthi izokuzomsiza ngani. Mina ngendlela embona ngayo uMnanga kwa wenithanda nje izinto ukuthi usemaphupheni akhe nje kuphela ukuthi nxa esiza kwelakithi esethusela ngeRussia ngale kithi abantu bethu ukuthi yena bathi bebehamba betshela abantu bazaukuthi bona bazavusa impi bathathilizwe ngempi lokuthi iRussia abanceda ngesikhathi kufika into eZimbabwe. Yikho kuphela ahamba ngakho ngoba vele uthanda udlame yena, into athandalo udlame. Cabanga ukuthi iRussia izomncedisa nxa sevusa udlame eZimbabwe, kodwa lokho ngezeke kwenzeke ngamanga nje kuphela, ngaze akwenzeke, uyabe esikhohlisa nje kuphela. So into ayihambelele vele kayilancedo ngoba into ayenzayo kayilanjongo, abe into ayenzayo isiqedakala uMnanga kwa vele angikwazi umntu lo vele unjani. Kube sengibuya lapha kulobaleke ku-FDCTS yakubandla leZANU-PF lo fana lokuhlanza amahlanzi kuyiwadla, into ayenzileyo vele ayilangqondo, ibuyelele nje kuphela. Phezu kweminyaka yonke besiba leZANU-PF ukuthi bayikhiphe esikhundleni, abesephinda abuyele khona abesetshela abantu into yini abantu abazayilalela vele ephuma emlonyeni wakhe ngeZANU-PF eyincoma kangaka, iZANU-PF ibolile kangaka, alo yehluleka uyehluleka kokugcina ngoba vele wazihlalela emzini wakhe wangangena into zombusazwa kungcono. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibana ngole Mtswana.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane, ingabi mide kakhulu, 2 minutes kumbe phansi kwe-2 minutes. Siyabonga. Ukwezemelika, indodana kamongameli Joe Biden uHunter ubesemthethwandaba izolo lapho umahluli athi isivumelwano sakhe labachuchisi esokuthi engavuma icala kasoze ajeziswe kumele sesulwe. UBiden wetheswa amacala awenkohlakalo abalisa elokungabhadali imithelo lokuthenga isibhamu yena isebenzisa izidakamizwa okungavunywa ngumthetho. Amacala la asebangele ukuthi ibandla lama-Republicans lithi umongameli Biden kumele athathelwe amanyathelo okuxotshwa umsebenzi i-impeachment ngenxa yendodana yakhe.
Sakuru ramuno tipa
tinote
uwa dozi tinote da viuishuna
tinote
uwi ndivili siya bunga siya tukuza uni basakuru ramuno tipa nguwa Vamuhu, utika sundu, maniuka uka. Uni mangwa nani, imuhu, nitichani. Mabaka ndimiri, blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Hove, Ata Chikoriwa, Thomas Silvasi, Nurai Jena, Loida Moyo, Mangujwa, Chingre Madondo, Kowero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga.
kuzana imsengi Patricia Mdadigwa Chris Dube Chris Gande Tunga Mili Ngomo Black Sage Jeremiah Sasubanda Tuso Kumalo Anasiti Antofu Ulondolozi Antofu
umfundisi uRichard Moyo esithayela ke ingoma yeStudio 7 nesigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo yinye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.